Abenhlanganiso ye-Women's Institute for Leadership Development, iWILD, yiwo abaqoqa umhlangano wokufundisana lokucebisana lentathelo izindaba ngendlela enhle yokuthapha izindaba eziphathelane lokuhlukunyezwa kwabantu ngobulili, i-gender-based violence. Lumhlangano wenzelwe e-National Art Gallery koBulawayo. Umqondisi wenhlanganiso yamakhosikazi, uNkosikazi Sibusisiwe Bhebhe, uthi intathelo izindaba yizo ezilomthwalo omkhulu okwethula indaba eziqakathekileyo ezilakho ukuphathisa umphakathi ukuthi aguqule indlela acabanga ngayo ngokuhlukunyezwa ngobulili.
Intathelo izindaba singathi yibo abantu abalemandla okufinyelela indawo zonke zelizwe. Abantu bayalalela amaradio, babukela iTV, babala ama-newspaper, kumbe njalo bayaxoxelwa ngabanye ukuthi ambale lokhu kumbe ngizwe lokhu kuradio. So into ezicutshwa ngantathelo izindaba ziyafika endaweni eziningi ukwedlula nje into ezixoxwa ngabantu bazana. Ngakho ke kumele sinazelele ukuthi nxa sikhuluma ngendaba ze-GBV sinika abantu ama-statistics ayiwa aqondileyo, njalo sibatshela indaba eziqakathekileyo ezayenza ukuthi umphakathi utshintshe indlela ecabanga ngayo ngendlela okuhlukumeza ngakho kwabantu ngobulili.
UNkosikazi Thuli Ndlovu, intatheli indaba, uthi kumele kuvikelwe omama abaphethwe kakubi bengachaywa emphakathini ngendlela ezakwenza ayangeke ngalokho okumehleleyo.
Ngakho kuqakathekile ukuthi nxa intatheli izindaba zikhangela indaba eziphathelana lazo nalezo, sinanzelele ukuthi siyazama ngendlela zonke ukuthi siyabavikela. Singabi ngabantu labantu ukuthi siyabafaka phambi kwamehlo abantu ukuthi wonke umuntu ahlabone ukuthi lwana umuntu obhalwe ngayo onje, okade kulo mfanekiso wakhe onje, nguye bekukhulunywa ngayo. Kumele sizame ngendlela zonke ukuthi sibavikele. Okunye njalo kumele ukuthi singakhangela ukuthi umuntu indlela abegqoke ngayo yiyo ebangela ukuthi umuntu abe lokudlwengulwa.
UNkosazana Sizakele Ndlovu, intatheli izindaba yeZimbabwe Broadcasting Service, uthi ukuhlukunyezwa ngobulili akukhethi loba zona intatheli izindaba sihlangana lalo lolu hlupho.
Kumele sifike bangeni lokuthi noma ungubani umsebenzi wakho noma umntatheli indaba kuyenzakala ukuthi uhlukunyezwe endlini, and singafike bangeni lokuthi ngiyenelisa ukukhuluma ngoba ukukhuluma kwami especially nxa ngisazekwa abantu abaningi kunganceda omunye umuntu ukuthi okay, so ayisime le nkinga kwenzakele kulo lalo lalo. Kunganceda omunye umuntu azibone ukuthi hhayi, xa kwenzakele omunye umuntu wathola usizo olunje, lami ngasukuma ngikhulume, ngidinga uncedo ngemapholiseni, kumbe ngitshela umngane wami, kumbe ngiyesontweni ngikhulume nomfundisi wami ukuthi ngisenkingeni enje. Kuthi wonke umuntu isimo sakhe empilweni kumele akhulume.
UNkosazana Thubelihle Moyo, ofundela ukuba yintatheli izindaba, uthi kuqakathekile ukuba indaba zokudlwengulwa zibhalwe ngonanzelelo ngenhloso yokulimukisa uzulu.
Ngibona kuqakathekile kakhulu ukubana indaba lezo zibhalwe emaphepheni ngokubana kuyaphathisa uzulu ngokukhetha i-awareness ebantwini. Abantu babalolwazi bebekwazi ukuthi into leyi yinto ekhona, i-gender based violence, njalo baba lolwazi lokuthi badila lakho njani nxa sebekubalile laphana. Kuyancedisa lakho futhi kusize phambilini ukubana babekwazi ukuthi baziphatha njani.
UNkosikazi Duduzile Mathema, isikhulumeli senhlanganiso ye-Women's Institute for Leadership Development, uthi kuqakathekile ukuthi intatheli zilobe indaba ezizasiza umphakathi.
So lesikhangelele ukuthi uma bebuyela endaweni ezifikeneyo lapha abangabe besebenza khona, benelise ukuthi bakwazi ukuthi ma sikhangela endabeni zokudlwengulwa ngobulili, nxa uloba udaba kumbe nxa kuyukuthi kukhona ongabe ufisa ukuthi nxa uthi ungabhala ngakho, kumbe nxa kuyukuthi kumbe kuyabe kuyaphuma kumabonakude, uyakwenza ngayiphi indlela engabe izasiza izaba lusizo ikakhulu kulowo ongabe ezithole ekudubo olokudlwengulwa ngobulili. So yikho ebesikukhangelele njenge-Women's Institute for Leadership Development lamhlanje.
Umkamongameli uNkosikazi Auxilia Mnangagwa ekhuluma lephephandaba le-Newsday eBindura, lapho asungule khona indawo yalabo abaphephe ekudlwengulweni, uthe ukuhlukuluzwa ngobulili kudinga ukubambana kwenhlangothi zonke eziphathelane labantu abahlukumeziweyo ukuze abantu bathole usizo olupheleleyo. ukuhlukuluzwa ngobulili lokho kuluhlupho olukhulu emazweni omhlaba okugoqela eZimbabwe lapho omunye kwabathathu kubomama abaphakathi kweminyaka elithumi lanhlanu 15 kusiya kumachumi amane lasishiyagalolunye i-49 sebeke bahlangana lohlupho lodlame oluqondiswe kibo ngendlela ezehlukeneyo. Kuthi abayisilinganiso sokungamachumi amabili lasikhombisa ekhulwini, i-27% sebeke bahlangana lokuhlukunyezwa emacansini. Umhlangano wemfundiso lo uqoqwe ngabenhlanganiso ye-Women's Institute for Leadership Development abathi banxuse intatheli izindaba zonke kungakhathalekile ukuthi ngezesilisa kumbe ngezesifazane, kodwa ungenwe ngezesifazane eziningi kulezi ntathu kuphela zesilisa. Ingcwethi zokwethula kwezindaba zihlala zikusola lokhu ngoba kuveza ukuba indaba zokuhlukunyezwa ngobulili lezokudlwengula zikhanyelwa angathi izindaba zabesifazana kuphela. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile masuku.